ezindabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bayesaba ukuba kungaba lodlakela kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Kwenziwa umkankaso wokukhetha umnumzana Nkosana Moyo ukuthi angene kukhetho lukamongameli oluzayo. Abethekelela kwele Botswana bathakezelela ukwakhiwa kwebholoho eMlambapheli. Sizaxoxa lezalane zeZimbabwe ezikuhlelo olulohlonzi olwe Mandela Washington Young African Leaders Initiative. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngokwenziwa ngabafundisi emulini ezijiyeneyo eZimbabwe. Sebezibambe esidukwini abafundisi. Lingakhuthwa langezemidlalo lapho isixoxa khona lo Marvelous Nakamba okuqembu lama-Warriors. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sihlaziya udaba lwamaphepha eZimbabwe Special Permits kwele-South Africa. Kwenzakalani okwamanje? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.